Besibe qembu sikhokhelwa i-Crisis Coalition labanye abezansi ezizimele zodwa abenango kuhlangana lo hulumende owenamibia upresident wenamibia yena enguchelimana owe-SADC. Besimcebisa ngomumo seZimbabwe esibona thina ukuthi ngendlela indaba yomnotho eya phansi kungayenza ukuthi izizwala zeZimbabwe ziphume futhi lizwe zingene emazweni asemaceleni okungayenza ukuthi kungabi lokuhlaliseka njalo kulawo mazwe. Ngakho thina besimcela sikhuthaza ukuthi i-SADC ikhangele indaba yeZimbabwe ngelihlo lokuthi incedise ukuthi ilizwe liphakame. Njalo besikhuluma naye ngokuthi kuyadingakala ukuba i-SADC iqhwebe abafowabo abaseZimbabwe, inkokheli zethu, ukuthi ziqalise ukukhulumisana ngoba nxa bengasoze bekhulumisane asibona ukuthi kuzaba le ndlela okungalungiseka khona udaba lweZimbabwe. Siyakwazi siqeda ukhetho, abakhokheli bama-political parties lokhu behlilwa ngendaba yokhetho. Ngakho thina besikhuthaza ukuthi ngake kuyaphela kube le ndlela yokukhulumisana ukwenzela ukuthi ilizwe liqhubekele phambili.
Utheni kodwa likhuluma laye umongameli wawele Namibia?
Usemukele kakuhle ngenxa yokuthi enanzelela laye ukuthi i-SADC iyavumela ukuthi izizalwa ezamazwe ayehlukene zikhulumisane laye njengochelimani. Uthokozile kakhulu ukusibona njalo wasesithi yena kuyamela ukuthi sikhulumisane thina lenkokheli zethu eseZimbabwe. Kodwa kwesibili wananzelela laye ukuthi lindaba yomnotho ingaba yindaba engahlupha namanye amazwe labo abangabomakhelwane beZimbabwe. Ngakho naye ukhane kuyindaba ade iqakathekise ukuthi kumele ilungisiswe masinya. Njalo wasesikhuthaza ukuba siqhubekele phambili silokhu sikhulumisana lamanye amazwe agcizelane nayo iZimbabwe ukwenzela ukuthi lindaba ibanjwe ngumuntu wonke.
Sizwile njalo ukuthi liyathi lisuka khonapho-ke okwesikhatshana lizakwethekelela amazwe anjenge iBotswana, iSouth Africa, le-Angola lamanye atshiyeneyo. Likhuluma ngodaba olufanayo. Kodwa libona zani bazalamukela njani njengoba ibandla leZANU-PF lidlelana kakhulu lamazwe la?
Sithe siqeda ukukhuluma la sananzelela ukuthi i-SADC yona ngokwayo isisiba le nkokheli ezicabanga ngendlela eyehlukeneyo. Ngenxa yokuthi thina sibuya kibo sithi indaba yethu yeZimbabwe sicela ukuthi sincedisane neningi. Sikhulumisana nabo ngohlangothi lokuthi asithi ukuthi kuyelo leZimbabwe kumbe bechothoze iZimbabwe, kodwa sithi kibo ngabe lindaba iyakhangelwa ngelihlo lokuthi indaba yomuntu wonke okurijini. Ngibona ngani singayilanda ngaleyo ndlela. Inkokheli ezerijini zizasamukela ngoba labo bayabe bona ukuthi sifuna ukuyakha ukwenzela ukuthi ilizwe lethu liqhubekele liye phambili. Ngoba nxa sinanzelele iZimbabwe yiyo eyayisiba yilizwe lapho abantu ababuya bezofunda khona, abantu ababuya bezosebenza khona. Ngakho wonke umuntu ufuna ukuyibona iZimbabwe isivukile njalo.
Ye, so-ke kodwa-ke nxa sikhangela-ke ngizwa kuthiwa likhumela ngokuthi kuyafunakala ukuthi kube labantu abatsha abangathatha izikhundla zabadala asebehlale kakhulu ku-SADC. Kambe ukuthi baza kuvuma khonokho bonke bolaba-ke abakhokhelayo?
Leyo yindaba okumele ibixoxwa ngayo ngesikhathi sonke. Mbona ngani labo abaqalisa ukukhokhela ngesikhathi sempi yenkululeko abaningi babo bavuma ukuthi hhayi sokudingakala abatsha abangaba lo mbono omutsha abanjalo abangakwanisa ukuvusa amazwe ethu kwenzela ukuthi alingane namanye amazwe angaphesheya njalo ababe lo mbono omutsha njalo balamandla amasha okugijima ngembono leyo emitsha. Mbona ngani wonke umuntu uyakuvuma lokho, kodwa indlela okumele kwenzakale ngayo ukuthi kube indlela yokuxoxisana kodwa kube le ndlela yokukhuthaza ukwenzela ukuthi amazwe ethu aqhubekele phambili. Ngoba singekele ukwenza khonokhu iwayini entsha ingeke yangena esitsheni esidala. Ngibona ngani siyadabuka singakwanisi ukuqhubekela phambili.
Ye, umongameli Emmerson Mnangagwa-ke lizakhuluma laye njalo ngodaba lolu yini?
Ye, uqakathekile kakhulu. Siyabona ukuthi sokube labanye ama-ofisi ethu ensansi ezizimele zodwa sezihambise izincwadi sicela ukukhulumisana laye. Kuyinto esiyimeleleyo njalo nje ngikhuluma kanje siphathekile ngaleyo ngalolu daba ngoba sibona kuqakathekile ukuthi simbone sikhulumisane laye ukwenzela ukuthi azwisise ukuthi sivela ngathi njalo sizama ukuthini. Njalo siyakwazi ukuthi abamabandla kade bexhuphisana laye njalo labo bezama ngolunye uhlangothi olokusiza ukwenzela ukuthi umumo wethu ukwanise ukuthi usizakale abantu bephambili.